So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezokholo OZCC usola ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukususa amalunga amabandla oyirecall kumele wesulwe.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxothwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005.
Kuqhamuka umkhuhlane wenkomo esilobela isigabeni seNkabazwe.
Kuluma senze nje kompofu kufeza aba ngu-5 sibe ngu-6 khona be-6 adongana ayibonakali. Kodwa kufeza inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ife.
Lamuhla sikhangela ukwenziwa ngukansila weDede esigabeni seHwange umnumzana Stanley Torima owenelisa ukulethela izakhamizi odokotela ukuze uZulu engayi umango ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kubele pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela, bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo, imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana, bayakwanisa ukuthi bethole one indawo yonaleyo eDede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezokholo OZCC usole ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila usithi kumele umthetho osetshenziswa ukwenza lokhu oyirecall kumele wesulwe. Embikweni owethulwe ngolwesihlanu, iZCC ithi kumele inkokheli yezombusazwe ihlale phansi kukhulunyiswane ukuze ilizwe liye phambili. IZCC ithi ukuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende lamakansila kubangela ukuba abavoti bengathembi uhlelo lokuvota ngoba abavotelayo bayabuya baxotshwe. Sixoxe lelunga leCCC umnumzana Timothy Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ngo-1981 ubaba uNkomo leZaphu yonke yaxothwa kuPhalamende besithi bona bafuna ukukhoza uDlakela. Sakubona futhi ngo-2020, sakubona ngo-2014, sakubona ngo-2005. Iku-operator okuyenza khona izanu ngoba iyakwazi ukuthi abala bantu in terms of ama-votes legitimacy. Mina engakucela ebantwini bonke beZimbabwe jikelele, obaba, omama, labo labosisi, iZimbabwe ngeyethu. Akula muntu ozasitshela ukuthi sifuna ufaka ubani omele abe nguye ngu-president welizwe lethu. We have a choice. Siyakwazi ukuthi kwaluwa impi e-liberation sikhipha zona lezi i-situation zabo-Smith ezaziyalisa abantu ukuthi bazimelele ngokuvota one man one vote, bazifakela ama-representatives abawafunayo. So ubuningi bethu bahamba bayavota and lokhu befuna ukuxega abantu beMathebeleland beyenza ama-recall nalawo ngoba bayakwazi ukuthi bathunje abantu abaningi khona ngale, so bafuna ukuthi babaqede bangakungabalodlakela. So mina ngicela ukuthi abantu beZimbabwe bonke sinanzelele ukuthi iZANU-PF is in trouble kathesi. So yikho sebefaka ongama-recall esingakuzwisisiyo.
Sizwe njalo umnumzana Chabangu esala ukuthi incwadi ethi yona isekuxotshwe lo mongameli webandla umnumzana Chamisa ingamanga. Uthini njalo ukubona njani lokho? Ukuthi ngobani obangaba sebeloba incwadi ezinje?
Lokho okokuthi sebasebenzisa ubaba uChabango, well, that's another issue we can discuss later. But thina siyabona ukuthi who is behind this is ZANU-PF period and umnangagwa labantu bakhe, ngoba bayakwazi ukuthi SADC, i-AU le-EU lamazwe wonke phansi kwe-UN charter babatshela bathi kwakungela ama-elections or ukhetho olalu free and fair and above board. So he ain't about a Sabah lay, what was a lay re-election in Zimbabwe. Abantu bakhetha abantu ababafuna. So yeah, ugu recall abakwenzi le lokho ikudlalisa isikhathi ngoba abasoze ba recall abantu ababavotelayo anti yabona. So there's no way ilokhu zeni effectiveness ye recall lay is going to be just let go ngabantu bezimbabwe. Abantu bezimbabwe will decide what they want to do. Tina siyakwazi ukuthi we won under very difficult situations, and kathesi these ZANU PF people are coming to destroy the democracy in Zimbabwe. So I tina sibona ukuthi enye incwadi leyo kuthiwa ibhalwe ngubaba uChabango. So now sebe sithi yena kayibhalanga, ibhalwe yifazi njani njani, but nguye wabhale ku-recall ama-MPs. Anto yayibona indaba yangikhona ukuthi vele awuqedakali ukuthi iZANU PF one hand does this, the other hand does the other thing. So kathesi is just ukutshela abantu beZimbabwe yonke ukuthi sokuyisikhathi senu bantu beZimbabwe to reclaim your motherland. Ngoba sesibonile ukuthi iZANU PF has failed to run our country.
Lo ke ngumnumzana Timothy Muringai, ilunga le-CCC. Imizamo yokukhuluma labeZANU PF ngalolu daba yehlule. Sokuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni seNkabazwe, lo mkhuhlane ubikwa ungahlasela inkomo, ziyaqatsha ziwele phansi zife khonapho khonapho. Sixoxe lo kansila kaward 29 esilobela umnumzana Willard Moyo owebandla leZANU PF, saqala ukumbuza ngomumo wesigaba sakhe.
Hayi, umumo esigabeni sami kawumanga kuhle baba Kanti. Le nhlupho sibili ezimbalo ezingani ziyangixaka esigabeni sami engisikhokhelayo. Uhlupho lokuqala luhlupho lwamanzi. Sokomile, phansi komile amanzi ngilesigaba seDomland. Isigaba seDomland ngale kugcineni kwewadi kususiya emngceleni wenkayi. Bathwele nzima ngamanzi okunatha. Isibhorani sababelaso sesakoma, sasingumgodi. UMP wethu ubakunyebera wangithuma ukuthi ngibagebhisele esinye isiborane. Sagebhi isiborane safika phose u-100 meters, akomile akuphumanga ngisho amanzi. So sisesikhathini sokuthi sizama ukudingela ikhampani eza kuyasaveya amanzi khonaphana sibuyele siyegebha futhi. So ngalesi sikhathi bathole nzima bakhaya emfuleni kugwelwe amanzi, kunzima lapho, kunzima babagande la. Izibhorane eziningi ngathi sikisigaba sonke usukele Donsa 1 uye Donsa 2 uye Chapewa uye Mawolo kohlo, sigaba zonke kelezi amanzi aluhlupho. Sokomile, i-water table siyehlile yaya phansi. Angazi ukuthi singathola ncedo bani ukuthi siharveste amanzi lawadlula kugwelo egijima iminyaka yonke izubilingana, kudlula amanzi amaningi, kudlule siyala. Ngathi singavimba njani ukuthi uhulumente sincedise lenhlanganiso ezizimeleyo isincedise ukuthi sinqume umfula, sivimbe amanzi lawa angahambi kwenzele abantu ngezikhathi zokutshisa, izikhathi zokoma kube ngalindlela. Olunye uhlupho lwesibili esengilalo ngumkhuhlane wenkomo. So kuqhamuka umkhuhlane omubi esigabeni sami okufa kwenkomo. Ngikhuluma senze nje kompofu kufe zaba ngu-5 nezibe ngu-6 khona phe-6 ade ungenayibonakali, kodwa kufe sibili inkomo ezidlula 4-5 muzimunye ziphongweqa idilikele phansi ihlife. Asazumbe umkhuhlane wokuswela amanzi umkhuhlane omunye angikezwa le-report e-veterinary ukuthi bathi. So ngilo hlupho olunjalo lapha esigabeni olunye olumangalisayo la. Kunzima babakani, kunzima sibi.
Manje ngokubona kwakho ngeziphi indlela ezingasetshenziswa ukulungisisa lokhu?
Uhlupho lolu luzalungiseka ngesikhathi lapho esizathola khona uncedo kuhulumende nakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sizuze ukuthi sithole izinto zokusebenza ukuthi senze i-water harvesting during this rain season esiyakiyo. Kufanele ukuthi ugwelu lodlula la manzi iminyaka wonke kusina izulu eliningi ugcwale umfula qede iviki yonke ugcwele amanzi wonke abedlule hamba siwakhanye kuze senze ukuthiwa i-water harvest. Kulumende the Second Republic, jengo ute bisa wayo, jengo kusebenza wayo, kulumende ekulumisenza. Siza yi approach ama ofisi nuku ama engineers asi lanele idamu. Singume ukwe lulo kubele dami za bamba manzi, dituale. Aza si sustainer usika wonke. Chisa izifuyo zetu zitola manzi, abantu batola manzi. Zonke izinto ezipilayo ezihuguzele emhlabeni zitola manzi kulelo damu. Wonke lokhu siza kwenza ngokuncedisana ne-government ye-Republic of Zimbabwe lama NGOs labantwana bakithi abedonsa khonapha abetshapiwe bemawolo kohlo abazimiseleyo ukuthuthukisa isigaba sabo. Yikho ukuze silungisise uhlupho lo. Uhlupho lwesibili lwemikhuhlane yenkomo nokufa kwenkomo lokhu yikuthi abantu bakithi kabaxwaye ukusebenzisa amajekiseni abangawazange bawafundiswe abawaphiwa bepho ukuhlangana lo muntu ohamba endleleni ethi uyakwazi ukuhlaba inkomo omunye abethole kuyisigubhu kwakhe ethi ngiyakwazi ukudoza inkomo okungabhalwanga lokubhala isigubhu sikamazowa sifake umuthi phakathi ukusuphonga umbhajala imali umuntu lana kunathisela inkomo zakho. Hayi bakithi, hayi bakithi, inkomo zifuna ulwazi olwesayensi.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila ka ward 29 eSlovela engowebandla lezano PF. Amakansila athwele nzima imizameni yokuthuthukisa izigaba zawo ngenxa yomumo wezomnotho elizweni lonke jikelele. Lamuhla sikhangela ukwenziwe ngokansila wedede esigabeni sewange umnumzana Stanley Dorima owenelise ukulethela izakhamizi odokotela ukuze zingathathi umango omude ukuyadinga ezempilakahle.
Ikwanisa futhi lako ukuthi kube le-pharmacy lapho abantu bakwanisa ukuthi bengahlolwa lodokotela bayakwanisa ukuthenga amaphilisi abo imithi yabo bayabe beyifuna khonaphana bayakwanisa ukuthi bethole one indawo ngaleyo edete. Kukhanya abantu bayasizakala kakhulu. Siyathola abantu from Uluvimbi kamativi and surround le ndawo ezomakhelwane bedete Makwandara, Jeju, Luphothe, Mabale zonke zona lezi indawo khathesi ziyancedwa itakala la madokotela wona lawa mavi lokuthenga imithi yabo kufamasi yona le. Enye into ngakwanisa ukuthi ngiyenze akudinga imithi yayo yokuyakhisa ama-classroom blocks yakuzikole ezimbili eziprimary i-St Francis Xavier Primary School le-Seroy Wellingsey Primary School. I-Seroy ile one classroom block ile four classrooms but yona ila bantwana from ECDA up to grade 7. So ngabona kufana ukuthi kuvele inye classroom blocking abala ma classrooms akwana mathathu kumbe amane akwanisa ukudinga imaterial efunakalayo ezithina oriversendi okwari siyakhangelela ukuthi izulu lingafani siyingezele imaterial kwenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Nxa isikolo sizavuka ngo-2024 isifundi sithole izakhiwo zangona sezikuba ngaliphezulu.
Zikhona yini ezinye inhlelo ozenzayo okakathesi?
Okakathesi inkangarane lokulwisana indaba yamanzi. Loko kuludubo edethe ngikhuluma kanje abantu abala manzi wokunatha abemncede amanesi lamanzi kakwenza ukusebenza eminye imisebenzi yabo ekufanana nxa behambe beyecelana lamanzi endawo ezitshiyeneetshiyene lapho kuhamba khona abantu benkomboni. So kathesi inyalwisa amandla wonke ukuthi sizame ukulungisa indaba yamanzi. Sikhathi silukukhambeni kwakekwaba le program i-presidential program sakwanisa ukuthi sizuze one site yayimele ukuthi kwizenzwa isibholane abantu bangkona babuya but bagepha 90 meters endaweni yedethe is a dry area as wange region is a dry area. So akula lapho ungathola khona amanzi ngeless than 120 or 130 meters. So bagepha 90 meters kuphela abatholanga amanzi. Kumele babuye futhi but njengoba olukhethe sowadlula khonokhu kuzatsho ukuthi engeke ngaphuze ukubuya. So kutho ukuthi abantu bangamele ukuthi sidinge abantu bengabuya bezodiphena yona leyi whole yayiyenzi isikhathi sibenefita president's presidential program. So iwo umthwaro ni lao kwa kati isi ama ficha ni ngati nisaka nilana loka manzi kakulu of course nisaka nilana lope road ya loa lope mkako ya iskati isi zari ii mnyaka o zari kule iskati sangu na unwa meruta maruza ilungi isu
alo gengu mnumzana Stanley Torima ukansila wetete iskabeni se wange Uba manje ngesikhangele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wengqondo usuhlasela abantu abaningi kakhulu kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu. Aba hanjiswe ezibhedlela begula lomkhuhlane kumnyaka wonalo osu uqalisa ngozibandlela iphephandaba lobulembu elizimlive.com lilodaba lokuthi amalunga edalela eParliamente awebandla lezanu PF asetshele uhulumende ukuthi awafuni kuphiwa imali yokuthuthukisa izigaba yeConstituency Development Fund ingamadola eZimbabwe kodwa bathi bafuna ukuphiwa engamadola eMelika Oba manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Salibona nabasakazi beStudio 7 nalibingelela nabalaleli hayi siyamuzwa ukhaliphana ebhugeni lo Chabanga amadoda lomhawu la azabulawa ngumhawu wayengavulela iphathe phumfunga ixokozela so incwadi leyana ibhalwe yibo sebephika ngokupipi yalili kulema babo wahle wafaka ku Twitter sebephika bebesithi khona khona uChamisa bangirecola nga amahofisi lana hayi akwa ngi 226 belengeke bekwenzela ukuba abashiya abantu ngeke vele uChabanga ande arare uthi Chamisa kaphume ehofisini la Chamisa uthandwa abantu akhethwa ngabantu anti wathi ku Studio 7 lapha ufuna lenze iCongress sifuna ukubona uzoyenza iCongress leyo njalo uyenza labo bani anti yakukhuluma uzenza ngani le support ku Triple C ayiyenzi iCongress afakene ama structures esibona aphuma ku Chaba ngesenzwa ngu Chaba ngale leyo meeting ni ibezwe ngu Chaba lokuthi bethu Chamisa uyathuma abantu encwe ngu Chaba ngu Chamisa kenza dialogue lo Chaba njalo uzaduma umuntu kamncenge futhi vele lokuthi kulo Chaba ngakwazi Chamisa right noma lenkani right mina vele uyangihlanyisa simthande njalo lenkani yakhe uyafuna kaufuni kaze likhulume ube labantu bakhe abakuroba vele ivote dinga abantu abamo than 10,000 vele yakhuluma ngabantu abayi 20 ongela ncedo futhi ongasoze kusifake livoti vele singelandaba la Chamisa ngupresident wethu uyafuna kaufuni labo witness duke uyabezwa bethi yeke uTriple C bayalwa uJonathan Moyo nabezanu PF labo kaswerere besabukuye elizweni besabukubula mina ngagwade ekhuluma wathi egwanda bamfayela ipoison wayefakelwa ngobani ngoba babevodwa bezanu PF vele kuzanu PF la kumsindo khona khona apha nxa bengakhipha umnangagwa khona uzabona oOgid Mpofu besetriboda bebaleka why ngonwathi chayela phansi liyakwazi ungavele uvele uyenze njengochaba nguso uyavukunye kuchaba ngiphela ngawo kuzanu PF esenza njalo ngakaseko lemhla so lingakuyenzi khona lokhu kuthona likhuluma nge-Triple C vele thina singeke silalele uChabangu lothi
salibonana salibonana abalaleli be-Studio 7 mina ngikhala lalaba abazithi amandebele umthokazi why likhuluma libandlulula abantu ngobani ongela umzukulu wesishone ngobani ongela umzukulu wesindebele nginawadeli ulakathesi siphila one life so lokuyana kokubandlulula kwagcina kudala long backup labantu babangafundanga So let us work together as children, forget and forgive. Siye pambili lempilo, silungise ilizwe, singakhethi ukuthi leli indebele lelishona. Siyakhe ilizwe, ungathi umthokazi, umthokazi ulabantu abangani? Less than a million. Amashona lawo say less than 2 million. Abaningi say amapastel because kuhlangana indebele leshona, kuzale umuntu. Kuhlangana ithonga leshona, kuzale umuntu. Kuhlangana indebele lethonga, kuzale umuntu. So umuntu lo liyamuntu umhlova, asivuseni amakhanda. Siyakhe ilizwe, kulolo ubaba ozithi nguye uChabangwe lo ofuna ukubulala amaZimbabwe alayo uNkulunkulu umbekile sizambona ukuthi uzafika ngayo yini abathengisi lathengisa uJesu uJudas Iscariot imali yangkhona wazoyilahla ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 ngiyabulisa lapho kubasakazi bonke abayithi ngibundise kakhulu esizweni sonke sakithi sakomthwakazi nje salibonani bafowethu omama nabo bawala bomkhulu nabo gogo abantwana ngelela kubo bonke abantu hayi siyazizwa ke indaba ezikhulunywayo kakhulu ngobaba lo umtshaba abamsola ngapha la ngapha hayi bakutshaba hayi silibona abanye thini iphutha lakhe uwenza kahle nje ubakutshaba kakhulu futhi into ayibe yikuthi abantu bavumelana layo hayi ukuthi umuntu oyedwa ake sesenza into yakhe yena ayifunayo ngenxa yokuthi awuyilida cha hayi akwenziwa njalo ebantwini abantu phela obaoni abantu uyabalida xa ubalida abantu balide ngokweqiniso ungabalidi ngokuthi wena ngoba usungulida sokumele ubaone cha shamisa ngaloni abantu angabakhetheli abantu abazaba mela babakhethe yisizwe wakhuluma ngakho before election uchaba yakhona amavideo akhona ikhona ividiyo yangkhona esecourt ephume ecourt uchaba akaye bamlalela abantu but namhlanje seyenze kwaze kwenzeka khona athi abantu bexhwatha bekhuluma besiyale besiyale hayi abantu angaoni abantu ngobe yilida
sindiseve nomachono amna ngisatshulwa ngumuntu notwa gqumgqumu wena mdala kanti wehlulwa yini engqondweni ukukhuluma uyazama sibili kodwa khona ukuthi gqumgqumu ungumuntu omdala abona kuyakwenza ingathi awusuphambene mina mbona ingathi ungumuntu ophambeneyo wena kanti nxa ungumuntu omdala uyazabalale eje yakuthi usukhulile sibili lokho sithi gqumgqumu gijima uye egoli gqumgqumu gijima uye ezimbabwe gqumgqumu you want to comment every day abanye abantu bengakhulumi uyisihlobo kumbe sabothungameli labo gips dube labobani asinokuyandaka wena mdala wena akume mbijani ukwenza umsebenzi ubuye ekhaya uzohlala la ekhaya awufuni ukusebenza ufuna ukuloku kugijima lepolitiki heyi sapho heyi sisiso kanti uyini usani wazini ungathi usamfundisi uyafake i-church ufakeni vela awuqedakali wena mdala kusishiye thina sesijakekile ngawo
ngiyabingelela kwi-studio 7 ikwami phokudlulisa iloku ubona ngenhlo kanileso nkana kwi-studio 7 angazi kumbe odm leizofika khwabizozokala ngazi funa ukukhalaza kakhulu ngento eyenzakala lapha ezimbabwe mina into engiqala ngayo nje i-sadak i-sadak kahle kahle ma singakananzeleli abantu bakayinanzelele i-sadak iyakhandela ukuncindezela ama-position party bayenza nje le nhlangano vele bengiqonde ukuthi bencindezela ama-position party bathi bebona nje ama-africans sezimela woda selabo bephumelela bahle bathi asikhandleni i-sadak ukuthi kungazabe le position party zethu izobusa njalo singabheka kubusadak singama-africans siyohlala vele sinje akulalizwe lalizwe i-sadak isithetho ukuthi ilizwe i-sadak ilizwe takifika ichayelela phezulu sukubona-ke ngezimbabwe manje ukuthi kuhambe njani kodwa nakho namhlanje sebejikile sadak abantu nje bekhohlwe ngesadak kubona ezindlela
salubonani salubonani studio 7 bonke labalalele abesezwe ukuthi lokhuzena uchabangu isikhulumeli sakhe leso sithi sona uchabangu hhayi seshiye umuzi wabaleka ubalekelani uchabangu wayi lisikhohlisa lithi khona ulokhuzena uchabangu sebalekele ukuthi ephephisi lokhuzena impilo yakhe manqali liqiniso uchabangu uzele uchabangu lo mndeni fullstop
yes bingelele enkundleni ithi lithona njani wasakazi hayi lokho sidangele ngendaba kasindiso chabangu ukuthi kahle kahle njengoba esithi uxosha amakhansela e-TRIPC lama-members of parliament inhloso yakhe ulungisani ufuna kube njani kodwa yena ngavela ngamuzwa undoda lo inkulumo yakhe ukuthi yena akuyena umuntu olandwe i-TRIPC lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye uhamba lifazi undoda lo ngavela ngamuzwa ukuthi nguye futhi wadala ama-double candidate ku-TRIPC lapha koBulawayo ngibe sengimangazwa ngukhaliphani phugeni lo osesithi laye selilunga le-TRIPC kanti ku-MDC baphume nini isiphelileni MDC sebegijimile futhi balandela uchamisa khona ngale kwenziwa yini kati okhaliphani phugeni ukuthi behambe belandelelana lochamisa bengasali ku-MDC yabo leyo abajayela futhi abayidiliza bayichitha bayiceda nya lamhlanje futhi sebefuna ukuyadiliza i-TRIPC angazi ukuthi abantu be-MDC banjani ngoba yonke into abayenza bahamba bedeliza behamba bedeliza kodwa lifisa kube njani into eliyifunayo laphana yini kuchamisa njalo futhi kambe lokho kwenzayo kuyathuthukisa ilizwe yini kumbe ngeyindlela ebulala ilizwe
sithe 7 vuka njani linjani sesibhekane nomunye umkhansi we 5 years kungela amanzi emadrobheni kungela gesi kungela msebenzi elizweni abantu bephuma besahlupheka ngaphandle kwelizwe hayi kwezima lokho kunzima kumba unkulunkulu okhonzwayelaba abantu abagcwele kuleli lizwe ukhona ngumbakekho hayi kunzima lokho kwasezimbabwe uma sibeka ngilapho kobulawayo ephumule emajojini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zamadolobho amaningi awemelika betshengisela usekelo lwelizwe lePalestine kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas. Ukutshengisela lokhu kwenziwe ezigabeni ezibalisa iWashington DC, New York ledolobho eliyilo elilenani labesimuslim abaningi kakhulu kwele Melika ele Dearborn eMichigan. Kutshengiselwe lakwamanye amazwe amaningi abalisa eNgilandi, France, Germany lamanye asezwekazi leAfrika abantu besekela nxazombili. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Israel ebikwa elungiselela ukuhlasela elePalestine. Sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukukhanya sibili impile ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume endlini yenu lihambe lisuke khona lapho asiyonto encinyane ezakwenzakala masinya khonapho ngabantu abaningi kakhulu la kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kobulawayo abantu labana phela kulabantu abayi lobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithegaza abadala abantwana abagulayo abayizigoga abanjani bonke bakhona so kukhona ukuthi angilaqinise ukuthi kuza kwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka igazi lapha.
Abanye basola elemelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali ele Israel kodwa lingakho kulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
Ele Melika likhanya ngathi ayi gale ubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha uchaye iMelika ufanele ukuthi uchaye iIsrael ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe uchaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo iko nxa kuchayeyo na hayibo kuthi kutukunakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo ebathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla ibo mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi law of usikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebubekhona.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezembusazwe ekhonapha kwele Melika esigabeni seTexas. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umanyano wezokholo oZCC usola ukuxothwa kwamalunga edale lephalamende lamakhansila usithi kumele umthetho osetshenziswa kwenza lokhu wesulwe. Kuqhamuke umkhuhlane wenkomo esilobela esigabeni senkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Kodwa silazo ezinye indaba kusihlwa ngo-7 ntambama nsuku zonke.